Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 16 zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abiza omunye wabagcinisihlalo bebandla le MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi akhe ukuthi baqoqa ukhetho lwe referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu beMathebeleland bayafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe.
So ngiyahamba yipho kukhona babize nina kuphela ngizohamba, akula problem, we cannot evade umthetho, but the world is watching.
Amakansila lamalunga edalela eParliament awebandla leCCC alandula uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lweby election.
Lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama ukugcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabangu, njalo angeke supporta lo Chabangu.
Kodwa omunye osebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga, uthi liqiniso ukuthi amakansila lamasenator labamela idalela eParliamente baphathisa umbuthano wokusungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Thembo oncintisa esigabeni seChabalala phelandaba.
Ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics, awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani. Yikho ke ubezwa bephika nje bethi hayi baqondile, la yena lo uhambise efafaza ukuthi lo ukhiphe kubi singamuzwa, hayi ephathini laye kasekho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa asebize omunye wabagcinisihlalo bebandla le MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi baqoqa ukhetho lwe referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bezigaba zeMathebeleland lenkabazwe bayafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Icelele MRP belilomhlangano we-rally ngomgqibelo e-Stanley Square kwaBulawayo, lapho okuthiwa yikho okwethulwe amazwi la nguChilumbo. UChilumbo ngomunye wabagcinisihlalo bebandla okuthiwa basaphethe lesi sikhundla kulindwe ukwenziwa ukhetho lokudinga inkokheli olwe-Congress. Kodwa umnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhe khokhela leli bandla lanxa kuthiwa wamiswa ubukhokheli ngoba esitheswa amacala ambalwa. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngodaba lokubizwa ngamapholisa.
Siyabonga baba Gande kwalumba nibaswilizi monke iMathebeleland as a whole in the whole world. Into ekhona ngeyokuthi ngo-27 past 9 officer in charge law and order Bulawayo Metropolitan ubaba uMabhena ungifonele besithi bafuna ukungibona. Unfortunately mina bengisengiphumile koBulawayo senza inhlelo zomzabalazo ezokuthi sibone ukuthi siqalisa njani ama-referendum rallies. So yikho lapho sesivumelana ukuthi sizohlangana ngeWednesday. Indaba yokhona baba Chris Gande ngeyokuthi in Zimbabwe we don't have a Zimbabwe Republic Police, we have the ZANU-PF Republic Police. Amapholisa aweZimbabwe alubana bengamapholisa asebenza constitutionally, alubana bakwenzi lokho abakwenza. Into engayikhulumayo mina eralini is constitutional, ikhona emthethweni at international level ukuthi nxa sifuna ukukhululeka we have the right to irreferendum. Those are the benefits of Ives House Treaty 1919. I mean, Ives House Treaty, the group to be under oppression, you have the right to stand. Zimbabwe is under what we call nationalistic military alliance against the people of Matabeleland. Zimbabwe is under what we call electoral authoritarianism against the people of Matabeleland. So, if vote in Zimbabwe, election in Zimbabwe, I told
would the MRP supporters. Ukuthi umnangagwa wasebenza umbhobho from 1966 to 1980 ukuthi eqotha amakhiwa. He was fighting oppression. Wasebenza umbhobho ngo 1982 to 87 ebuka abantu bemathebeleleni. Wasebenza umbhobho eqotha amakhiwa ngo 2000. Wasebenzisa umbhobho at last nomntwana ozebizolo bayakwazi ukuthi umgabe umnangagwa wamkhipha ngombhobho. So no one can be a paragon of political correctness every time. Who he no wenza ukuthi iwe udikhangela umuntu at his own disposal. E Harare wabulala abantu 2018 1st August. Ibabulala irindaba ye protest. Something which is constitution. So thina nxa simtshela konoko ukuthi no sikukhangele wena. Sikukhangele ngoba yena wayevuke siyathi sisitimela zamakhipha. The police iyamchiya ayizake bize even umuntu weZANU-PF oyabe khulume ama threatening statements umbe inflammatory messages. Ukhona u energy told what it ina abantu bemathebeleleni ngabantu bokuza eZimbabwe. He wasn't summoned by the police. Umnangagwa ngokwakhe ngo 2022 wakhuluma ukuthi abantu bemathebeleleni bonke abafuna ukuhambisana abangafuna ukuhambisana le government uza baqhuma amakhanda abazange bembizi. I am a MRP co-chairperson. MRP is a political party that shares the same status quo with ZANU-PF. Nga ZANU-PF ithreaten abantu, they don't call them, they say ababuza in the light. I police banona le.
Kungani usithi uyahamba ngolwesithathu? Kulesizathu na sokuthi uhambe ngolwesithathu hachi lamhla kumbe kusasa?
No, into ekhona baba Chris Gandhi labalaleli. I am going there in full force. Ngiyowenza. Ngiyokuzwa ukuthi bathi because thina ezimathebeleleni akula into esifuna eZimbabwe. Mathebeleleni pre-existed the existence of Zimbabwe. Kusegcekeni lokho kwakungena ngethi wa Zimbabwe ungakabuya amakhiwa la. Kwakunendebele state nama chief le ma chiefdoms ayekhona emashonali. So thina sifuna ilizwe lethu. Sifuna i-referendum, i-referendum yisemthethweni. Abantu bemathebeleleni benibe imvumo yokuvota ukuthi lisafuna yini ukuba part of Zimbabwe kumbe selifuna ukuphuma. Uyalela nomnanga. Nangu sethumela amapolice. ZANU-PF is not the police. ZANU-PF. So ngiyahamba yikho kukhona babize mina kuphela. Baba Chris Gandhi babize mina kuphela. Ngizohamba akula problem we cannot evade umthetho but the world is watching.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Jilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla eliphikisayo ele MRP ube khuluma icingweni le Studio 7 esebhinga. Amakansila lamalunga edala leparlamente lamasenator awebandla leCCC alandule uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lweby election. Amanye amakansila lamalunga edala leparlamente batshele Studio 7 ukuthi bamangele bebona uluhlu lwakhona olutshengisa ukuthi baphathisa ngani umhlangano owenzelwa elokitshini leTshabalala. Uluhlu lolu luveze uncedo oluthiwa lwaphiwa umkhankaso kaThembo olugoqela ukudla, imali, onamnede lamanzi. Amanye amakansila akhulumele Studio 7 athe athenjiswa ukuxotshwa ebandleni engekela ukuphathisa lomkhankaso. UChabangu lexuku lakhe bathi bafuna ukuthi uThembo ancintise hatshi umnumzana Gift Ostalos Siziba owayenqobile kulesi sigaba wasexotshwa edale lephalamende waxotshwa ukuthi asuke edale lephalamende. USiziba wafaka kodwa amaphepha akhe okuncintisa emele ibandla leCCC kodwa yena labanye abangamachumi amabili lambili sebehanjiswe emthethwandaba ukuthi bavinjwe ukuncintisa bemele ibandla leCCC. Omunye wamasenator othi okuthiwa baphathisa lomkhankaso kodwa besala ukuthi benza lokhu ngusenator webulilima umnumzana Solani nje emnyama moyo okuthiwa waphathisa ngamafutha ezimota afika amalitha alikhulu 100 liters kodwa yena uyalandula lokhu.
Baba Gandhi kwakuqala mina indoda engazimiselayo iminyaka yonke angaze ngijampe ngilela le njengexoxo ngethemba ngwaqala ngangikhomenda ngochabango uthi uchabango asiyolunga secretary general wethu njalo asinayo iposition ka secretary general ngayenza ama recalling but abantu bafisile ukusifaka endaweni ukuthi besithengise ukuthi si support uchabango so ngithi kona amalunga ethu akhokhelwa ngubaba avocation chairman CCC wonke jikelele ma south babe kwazi ukuthi mina ngilelunga lesise likhokhelwa ubaba avocation chairman ngisupporta ubaba avocation chairman le vision yakhe yonke uzisikhulule abantwana basezimbakwe lokhu okwenziwa ngabathi bahlakaniphile befuna ukudivide abantu njalo bebanga lokho abakubanga esingakwaziyo ngithi kabaqhubeke benza njalo kodwa uNkulunkulu asosithutha izana ebasebenzisile abantu yabadamba labo bazokudanjwa one day
manje lina lithini ngalolu daba
lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama sigcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabango njalo angeke sisupporta lo Chabango njalo kulamuntu ongaziyo ukuthi uChabango usetshenziswa izano PF ngisakhuluma nje abanye bathi yeyo ungakhuluma ya recall angisiba sibo labe sahamba siyalanda ama benefit olo siyalanda umsebenzi eParliament sahanjiswa imisebenzi emele sincede isizwe sakithi sezimbakwe sihluphekayo siza continue until siza phumula mhlaye sizwe sakithi sesingene eCanaan sesikhululekile akulalokhu kodwa engibona kuseParliament okungayincedisa ngaphandle kokuncisa isizwe sakithi yikho ngithi abantu bakithi eMatsouth ngiyalihlonipha ngumkhokheli wenu njalo njengoba la ngikhetha ngaba ngusenator ngizolisebenzela angeke even le one day izibone sengingasalandeli isinqumo sasisayinayo ukuthi avocane sinchamisa uzosikhulula so ngalawo mazwi ngithi hayi abantu bakithi babagandi uNkulunkulu yababusise bakhulise banike ukuhlakanipha njalo bananzelele kakhulu intwala ezingene ebantwini abaklini babenze bengcole benanzelele abantu esithi sinabo esemsebenzini yabo uyathola umuntu uthi ngihambile esikolo uthola umuntu uyakhala uhleli kadinga umsebenzi kasebenzi uhlalele nje ukudivider abantwana babantu uhlalele nje ukubulala ama-political party divider esetshenziswa izano PF so ngithi hayi abantu bakithi kabananzelele asiqhubekeli bakithi sisapote sadak iyalile ukuthi ikhetho lwalukhululekile njalo lathi siyatsho ukuthi isikhathi sizabuya uNkulunkulu ngowaziyo ukuthi kunini njalo kuhle ukuthi sikunanzele ngamehlo amakhulu kakhulu sivule izingqondo ngoba ngangitsho kwesinye isikhathi ebantwini bakithi ukuthi lapho esikhona sisebenza nzima ngoba sibhukutsha emfuleni esizibeni okuhlezi ingwenya khona kodwa uNkulunkulu uzosihawukela one day sizakhulula isizwe sakithi so ngalawa mazwi ngithi khona hayi konke kwenzakalayo sikubona kumalist izinto ezenziwa ngabomo kuzanywa kupenda abanye abantu abale vision penda abanye abantu ngoba kuba umkhokheli is a calling from God isibizo sibizwa uNkulunkulu ukuthi yenza lokho akupho ungena kubani loba so abantu mayangabanga kufosteli lokho uqathe kuluta sibambaneni sikhipheni zano PF
Hello ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo ongusenator weBulilima ube khuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lomunye wabasebenza lomnumzana sengezochabangu umnumzana Albert Mhlanga yena othi oseveze loluluhlu basop
hayi bakwenza lokho sababonga sathi sibili ukuthi hayi njengoba abantu bebuye ngobuningi njengalokho esayisikukhangelele njengoba ngatsho bakwenza kodwa asiqalisi ngakho sesileminyaka siyiphathi ukuthi ungakhangela nje even ku group WhatsApp yethu every meeting esasizenza bebekwenza sibabonga sibili kuthi laba bangazange bekwenze sibakhuthaza ukuthi next time kufanele labo babeke izimali bancedise umhlangano kodwa okube kubi ukuthi ilist sihambe yaba ku public into yethu into yangasese asonto ye public so nqanje ngoba kungani akuzwakali kuhle ukuthi iparty ihamba kanjani kambe siyichasisa nsuku zonke everyday iparty ICC ikhokhelwa ngubaba advocate Nelson Chamisa nguye u president wethu actually nguye u caretaker ye ICC nguye i presidential cardinal lanxa sisiya kuma presidential cardinal nguye u president wethu ubaba uChabango ngusecretary Secretary General ende laika yenza izinto yedwa kule committee eyiwe khangela khonoko okugcela nami ngiphakathi kwayo le committee abantu kabaxotshwa futhi nguchabango likuzwisisi abantu baxotshwa yiparty baxotshwa yiCC uchabango kuphela kwenzayo njengo Secretary General yikuthatha umthetho kithi abhale incwadi hathi ukuthi esuke ekhanda lakhe azenzela yona yinto esebe sihlalele phansi njengobukhokheli savumelana ukuthi hayi baba chabango esesikuvumelene yiloko kayenzi yedwa phela nxa esesenza yedwa phela kuyabe sokudefeata ipurpose ade irikholelwa abantu ukuthi abantu laba babekwa umuntu oyedwa so akunjalo
bona abaphathisa umhlangano nalo bakwenza bengela ukwesaba na ukuthi bengayekela ukwenza khona ukubazaxotshwa
lawo ama councillors asephika baqondile ngoba kunje kunzima ukuthi engabeki imali enhlelweni zomhlangano ngoba sibili urecall uyarecall ngoba abantu yabe ngasayenzi inhlelo zomhlangano sokumele recall ngoba kasalaleli okufunwa yiphathi kuphinde ayesabele futhi ukuthi kungenzeka ipolitics zivuka zijinjile ngelanga ngelanga kuthi kube labanye labo abathi hayi lokho kwenziwa ngomhlangano labo chawa ngasikuvumelani labo babe lethuba mbe bayekhothi bawini uzaba futhi sezarecallwa futhi so ama MPs lama councillors baphakathi kwelitshe lembokodo kulezi nsuku kabakwazi ukuthi kusasa kuyabavuka kunjani so nxa ethe wabeka imali akumelanga kube into sihamba ibaka ifakufazi ukuthi hayi ukhiphe imali so kumele kube into esiyazi ngoba ela kusasa ngoba lolazi ngoba uyakunanzelela ukuthi khayele Harare ama recalls enzakale kathathu angaphinda futhi okwesifo yinto okuthiwa yizwi politics ipolitics one day is a long time in politics ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani yikho ke ubezwa bephika nje bethi hayi baqondile la yena lo hambise efafaza ukuthi lo ukhiphe kubi singamuzwa hayi epartin la yakasekho kasozabe khona ngoba uyabe ngumuntu ocabanisa abantu
lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana sengezochabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla lesi CC Ngamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 divisana njani basazi bethu abahle yeah besicela bonke abahleli bekhuluma ngendaba yeGugground nabathi bakhathalela isizwe samaNdebele nabalwela indaba zeGugground ama-politician ama-opposition konke behlangane besebenzise le opportunity eSouth Africa ukuthi eSouth Africa siyivulile indlela bayakwazi ukumele bekwenze kabahlangane bedlulisele phambili indaba yeGugground bengadlulisele eSouth Africa eSouth Africa kuyisela khona lela ehambise khona i-Israel mede kungaba i-opportunity ukuthi indaba leyikwazi ukulungiseka siyabonga
salubona lubalaleli ku-Studio 7 nami ngibike kancane ndinzisele lo Joseph Juma lo ukuthi evale umlomo wakhe le mayewuvula kalasithunzi vele iyanuka futhi lokunuka uyowuvale nje umuntu oyikhuluma yikho emhlabeni le akunantini nje esikhulunywa ngoyi-right kahle
Studio 7 okhulumayo ngokungena nje kutho ukuthi angazi ukuthi engatshintsha le nami ukuze lamizwe emoyeni izizwe emoyeni hayi umfundisi lo esifakela yena lo usanesivanda lo akuyena umfundisi kumele imfake entweni zeculture ngoba amasesimamela iy'nto zenkolo kumele ukuthi equalifye entweni zeculture ze-traditional ezeculture elanda imvelo ezamasiko kakhulu ngoba lona ibhayibhile hhayi ukuthi liphithwa njani kakwazi akuyena umfundisi lo
ngabo Studio 7 salubonani esha yazi ukuthi indaba yabosengezwa chabango lolo buso obujileneyo lo lo buso obutyekileyo lo yazi iyasihlukumeza singamazimbabwes yabona sihlezi nzima manje sihlezi esinxa sodwa mazwe nabantu kodwa ababhizi bona baligobethu lizobalibulali lizwe liyaphambili yazi kwasenesikhathi nomcabanga umame lestudio 7 ngicabanga ukuthi uzenzwa igama lakho usengezwa chabango ndawumnangakho uyahluzwa nje siba nestrength ukuvelana nje ngendlela ekorayi manje uchamisi uyamtshela uchabango lokuthi uchabango bengusengezwa mnanga ukuthi angasebenzisa ubuso bakhe ukukhampeneleni kugwinyati yakhe lezamuyeza yena ufuna ukusebenzisa ubuso bukachamisa ngenkakade uyangasebenzisa obakhe bonto uchabhene uyangasebenzisa obakhe ubuso bonto uj Shagile, as now Joseph Chumalo, Lockout, or Vintabacoma, it to the Slashu Meze, or Joseph Chumali, Figueres, Zambetti, Aula Cocora, and I want to take one to Lapa.
2 to 7, no matin Tita Okuluma, Telukuma, Lamanto, Mazala, Aboli, La Kuluma, Uti, as 2 hours, as about Mamasamatabelin, Labola, and Tibasamatabelin, Dubacola, and Abasuzonda, Basuzonda, and Wantabimala. You just in a smart time, among nothing, I want to have Kuluma Pemsarazo, which you to have what you have about Zulu. But sometimes the cheese to yourself will love a baby ever said. So the Lilento as he turned, especially Chuma Loka, the Fanny Lums, the Lente Valale, not the Parliament, the Lums, the Leontole, but I guess you, Meleontole. We won't cover Nabantu Manjo, and you like Capel Lentole. It's quite dirty in Valentole. There's no beggars, the Lela Bays with Totua. I see food if it's 2 years. But the kind of rapture of a Fagul, Peron. I see food if it's Leontole. Don't see turned the foot. I guess he turned the foot no more. No more, I pillar. The trailer by Baholbet.
CCC ikhethwe ngabantu bafaka ama MP yena lo chaba ngoba esebenzana lezana njalo izana imnikeza amandla ngamakhodi ewayi destroy CCC but ufuna futhi kuba ngumholi wayo kanti ucakahle ucabanga lo muntu ngoba ufuna kuba ngumholi kodwa ngapha uyadiviza futhi kanti uyini into eyifunayo vele asimqonde ukuthi kahle kahle uchaba ngiyini into eyifunayo asiqondakala ngekuzuthi wena uyakhumuza ufuna kuba ngumholi walowo muzi kodwa futhi uyawudiliza ngakwelinye isayi kanti uyini into eyiqondileyo akasichazele kahle ukuthi kahle kahle ufunani ngoba asiyitholi into eyifuna siyi-understand into oyiyenzayo
siyabingelela siyabonga sicela ukuthi abantu bezani bona ababayikhulumela futhi umsaka bona abaqamba amanga beyekele into yabo ukuphika amaqiniso maphika nkani eZimbabwe kula msebenzi akula development since 1980 thinde sicinte basenzele nabasikhiphela ujobs kala ejele kuphela bese bevula amakhampani laba abantu abatshona bemayina igolide ke bephume khona tu khona bamayinana ngisho nakuphi wonke umuntu uphethe ipiki wemba igolide ayiphele leyo nto leyo umgwaqo uyadilika izikolo ziyadilika yonke into iyadilika amadama asegqibelelekile wonke akwabulawayo akusela manzi ngamadama sokugcwele umhlabathi ngabe bethi bagubha igolide bejike besikhohlise besiqambela manga abantu bezana laba ake besihloniphe nje into sicela inhlonipho nje kancane abake beme kancane nje ngamanga abo labo esenzela wona
ku studio 7 linjani basakazi labalaleli abahle ye ngithi ngiPaul ngobaba lo ukuthi amkandla lo wama ovethi lo othi yena umgabe wayengcono kulomnangako yazona mdala wena so hayi kuzima bafowethu mawuthi wena uyadla kuzana udlala kahle mdala akulanto engcono la speedways wena nguphi umuntu ongasitshela ngayo wakwahlala ejele nje empusweni kamgabi wakwahlala ejele botshele zombusazo wahlala ejele wangathonisiswa abantu babolele emajele manje abanye bagotshe into esingiye kungamakhota kucaci kukarikholwa nje into esacacile njengamandlwane ukusitshela ngokuthi umbuso kamnangakho ungcono ungcono ngokuba kwenzenjani ngoba vele kwabedwes there's no even a politic here eZimbabwe nje amadlwane kuyadlalwa nje ya akula ngitsho i-investment engabe izongena lapho yabona liphika likhala ngama-sanction kuyini elingavusi kahle ilizwe hhayi baba umkandla ukhulile wena mdala zamani ukuhlonipha mani ilizwe lelifile ngenxa yelina ma-oveti lina lijabuliswa khona ukuyithambeli ngela nyama
studio seven ngikhuluma nje ngingumama ocolekileyo sicelani usizo lapha ekhezi esen ana secondary abantwana sesizwele ngabantwana baxotshwa everyday school imali zakhona too much imali zakhona umntwana ubhadala 900 rand esikolo phinde kuthiwe kufuneka 500 rand esikolo lesi sikhathi uma engalawe leyo mali uyajikiswa ebuyele ekhaya every day hayi sicelani usizo sibili ngalowo headmaster elokhuzenini nabaphathi bakhe abahlala egedini abantwana bengasafundi cela nje sisize kakhulu abantu abethu kuze befunde imali zesikolo siyazidinga singabazali
studio 7 injani basakazi liyaphila asiyaphila ngingalikhuluma loThulani asiyazizwa indaba ezinhle lezimbi nanga ukuchaba ngoba la kubona la lokho ophugeni bakhe bona labo labantu lamalo yakhe nala amagodi ekele ukuthi emtshela amanga lo chaba chaba ngosefuna amasanshi imali ezozithola phesheya ngincishwa imali uchamisa vele esevalele yona nje ukuthi i-triple c imali nika kuchabanga nje igama lifana nabo chabanga nabo phuke singabanikeza imali ezabantu abathola ama sanction spontini yona izalo izobanikeza imali nokuthi bekhankasela yona izalo khona manje
ngiyabezwa nje ukuthi hayi bakhuluma into engekho
wakungenza ukuthi babuwa hayi bani nasibabuki nathi asibabuki silana nje siyahlupheka inxa yabo but siyabona into ezibatshela ukuthi asibabuki lapho amalo yakhe konke nje so nje into ezikhona ukuthi bayishaya ifakela ama sanction imali nje ungasathola impahla ungasathola ehambe ethola kuzana yabona ku studio 7 ungasakela lo umsawi ivoice yamba ikidluli ikizwakala
lo ngebe kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika izolo kwenziwe ukhetho lwakuqala lokudinga ozamela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. Sokusele abathathu kuphela abadinga ukumela leli bandla ngemva kokusuka kwabanye besehluleka ukuthola imali efunakalayo ukuthi baqhubekele phambili ngomkhankaso wabo. Asebesele ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump, unkosikazi Nikki Haley lomnumzana Ron DeSantis. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Hayi, mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke isokuhlangana ama states wonke kuzaba lobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinje ngokuchaya iWhite House ngoJanuary 6, 2020 laphana mbona ngathi izinto ezizamdonsela phansi nxa kuyilizwe ngelizwe ye kodwa nxa sokungumhlaba wonke mbona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama Democrats siyabona ukubana kungani kuloku khonona ukubana umnumza umongameli Joe Biden usekhulile ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvotela.
Ye kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele emuva kodwa ngimbona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongabangcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaqhegu liqiniso lona leli ukuthi bangamaqhegu bobabili kodwa ke ngibona ngathi ama-democracy nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa ukuthi yakufika ekugcineni.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe. Kesikhangele impumela yemidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalwe izolo. ELeSenegal 3, Gambia 0, Cameroon 1, Guinea 1, Algeria 1 versus Angola 0. Kusasa ke iBurkina Faso izabhekana leMauritania kuthi iTunisia yona idlale leNamibia. Imali izabhekana leSouth Africa. Hayi, isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Amapolisa asebize omunye wabagcina isihlalo bebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi ibandla le-MRP liqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi uZulu wesigaba seMathebelele lenkabazwe uyafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Umhlangano webandla lonaleli le-MRP uyenzelwe eMakhokhoba eStanley Square ngomgqibelo lapho okuthiwa uMdenda Chilumbo wethula amazwi la. Amakansila lamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC alandule uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnomzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wekhetho lwe-by-election olwephelandaba Chabalala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.